sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kumpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uPhayasi Jamba utholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leCitizens Coalition for Change. Kukhangelelwe ukuba umthethwandaba uzakwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabanga ukuthi bengancintisi kukhetho oluzayo. Kudingwa imali yokuyalondoloza ekhaya ababili abadabuka eZimbabwe abagangadwe ngamatshe batshiswa izizalwane zako eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UPhayas Jamba usetholakale lecala lokubulala unkosikazi Mo Blessing Ali owebandla leTriple C. Umahluleli kulolu daba unkosikazi Esther Muremba uthe kulobufakazi obusegcekeni obuveza ukuthi wadala leli cala. Umnumzana Job Scala weTriple C wabotshwa emela umoyi uMo Blessing Ali kulolu daba. Kusenjalo amapholisa asekhuphe umbiko wesithi asaphenya udaba lokubulawa kukamfundisi Daphumane Masaya owe-Triple C, kodwa echaze ukuba kukhanya sengathi ukubulawa kwakhe kwakungelani lezombusazwe. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo njalo elwela amalungelo abathengi ephasi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Wakayisuye yedwa owenza udlame elizweni, owenza ovimbela ukhetho olukhululekileyo olandelela abamaqembu aphikisayo bahlukumeze bathwalisa nzima. Baningi bathechithisaka bagcwele ilizwe lonke leli bengenzi into esemthethweni kodwa kababotshwanga kabagwetshwanga. Ngakho-ke ukugwetshwa kwakhe yedwa kakutsho ukuthi sekulandelwa umthetho. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi ikhona enye indaba ethinta abanye khona laphana. USikhala uyadonsa jele inyaka yonke le, izinyanga zonke lezi engelacala engagwetshwanga ngokuthintana layo uMo Blessing, kuyinto embi kakhulu yona leyo.
Ye, sibona lapho ukuthi okunye elinye lamacala abotshelwa uSikhala ligoqela lolu daba. Kungabe kusitshoni njengoba sekukhanya ngani into ayayitsho iliqiniso?
Ye, yikho khona lokho engikutshoyo ukuthi ungakhangela indlela ubaba uSikhala aphathwe ngakhona, imbi iphindeka yindlela ongakhangelelwanga ukuthi elizweni elikhulu elithi likhululekile lilozibuse liphathe abantu ngaliyandlela. Ubengafanelanga vele abesejele, ubengafanelanga athonisiswe phakathi, ubefanele ukuthi ngabe nje uphandle usebenzela umuzwa, kusebenzela abantu abakhe, asebenzele futhi la malungelo abantu lalo ke aqala ukuwasebenzela esesengumfana omncane. Kuyinto embi leyenziwa kuye, kumele akhitshwe esitokisini ahambe abe ngumuntu okhululekileyo.
Ye, siyabona lapha Ncube kulolunye njalo udaba oluka Masaya obulawayo laphana eMavuku. Sibone amapholisa ekhipha umbiko wokuthi cubungula kwabo kutshengisa ukuthi ye wabulawa, kodwa kukhanya ngani hayi akubambani lezepolitiki. Ukubona njani lokho?
Yinto engasoze yamukeleke ebantwini abaningi yona leyo. Izathathwa ngabalutshwana abakade bengalandeli ezepolitiki zelizwe, kodwa umuntu okade elandela ezepolitiki kulula kakhulu ukuthi into ayithathe ngokuthi ilezepolitiki, ngoba kuyacaca vele ukuthi kulezepolitiki. Kanti amapholisa ngendlela asebenze ngakhona vele kwezepolitika kula muntu ozathemba, ikakhulu laba abavele emaqenjini aphikisayo. Singakhohlwa ukuthi amapholisa avimbele amarali edlula 100 awe-opposition. Wona lawo mapholisa yiwasebuya futhi athi kulokhu isehlakalo lesi esithinte umuntu we-opposition osebulewe kasilande lezepolitiki. Kumele ukhangele indlela abasebenze ngakhona nxa kusiza kwezepolitiki, nxa kusiza phakathi kwamaqembu bekhangela iqembu eliphikisayo kumbe amaqembu aphikisayo. Akaze benza umthetho ngendlela efaneleyo, akaze bawulandela, akaze babafair. Ngakho-ke angiboni ukuthi baningi ongakanani abazakholwa lokho okukhulunywa ngamapholisa.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ephansi kwenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Ukukhangelelwa ukuba umthethwandaba uza kwethula isinqumo kuliviki esodaba lokuzama ukuvimba abaxotshiswa edele lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezochabangu ukuthi bengancintisi kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngempela viki. Umnumzana Khalipan Pugeni, isikhulumeli sikaChabangu, uthi udaba lolu luqakatheke kakhulu ngoba kulakho ukuba abanye bengavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise kukhetho lolo. UChabangu othi ungunobhala jikelele waxotshisa amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC ambalwa kanye lamakhansila esithi bangena ngudlu ezikhundleni zabo. Ake sizwe uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Sizwile ukuthiwa kule court case ekhona ezama ukukhipha ke ama-members of parliament ethu. Asisoze sikwamukele lokhu, asonto esingasezivume ngenxa yokubana ke ama-MP ethu amela emandla le-CCC and basayinelwa yinhlanganiso ye-CCC. Le nkinga esila ema-by-election in the first place awangafanelanga yenzwe ngenxa yokubana we are spending $5 million ofana ngabe isebenza ukuthenga imithi ezibhedlela lokulungisela ke abantu ukudla ngenxa yokubana ngase sikule ndlala eselizweni, kodwa we are spending $5 million kuma-by-election ongafanelanga yenzakala. And we don't associate the acceptance of the troops.
Akule thusina lokho kwenziwa nguSengezo Chabangu njengoba siyabona ukuthi kona ngale mthetho ndaba kulakho ukuthi kuthiwe lingasangeni ukhetho lolu lwama-by-elections oluzayo, police akubamba njani khona kunxa lingavinjwa?
Thina silala uvalo ngoba siyakwazi ukuthi umlando esilawo-ke ikubana sikhokhela abantu beZimbabwe kuze kube le nguquko. I-ZANU-PF ayisoze yahlala phansi la izabe izama ngezindlela ezijene ukubana-ke besikhiphe lokubana bethole i-2/3 majority without the mandate of the people. So konke lokhu siyawazi ngama-strategies and tactics okusipisela emuva, kodwa kasiyimuva, siya phambili.
Umkhankaso wenu-ke wema-by-elections uhamba njani kulo manje?
Siqhubekela phambili. Namhlanje ke besikudodudo e-Country Park, la sizwile futhi ukubana ke enketha ke bebekudodudo lapho kule Honorable Manduna e-Country Park, kule Honorable Pasho Sibanda. Abazali balokujabula lokuthaba ukubana ke sabisela laba bantu abavele beyibaba bekhethwe ngabantu. So sikhangelela ukubana bebiselwa ku-by-election ye kulobunzima kulabanye abasebekhangela ukuthi why kufanele sihlale sivota, kodwa fanele sizwisise ukubana-ke kulobunzima in this struggle for democracy, kodwa fanele siqhubekele phambili. Njalo ikhampeni yaqhubeka ebulawa e-South lapho kulo Nicola Wasen labo besenza ama-door-to-door, labo Honorable Eric Gono emagwege baqhubekela phambili namhlanje lakusasa ngama-door-to-door bekhuluma lezakamizi bezilungiselela ukuba namhla ka-9 December siphume ngobuningi bethu siyevota.
Siyaxolisa ke laphana siliphe umnumzana Gift Ostalo Siziba ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa laphana lo Gibbs Dube owe-Studio 7 okwekhathesi ke sizwe ubaba uPugeni ekhuluma ngodaba lolu olusemthethwandaba.
Ngempela enkantolo bekubhizi namhlanje, uzokwazi ukuthi unobhala osabambile kwesikhathi samanje ube apply-ile enkantolo emergency application or agent application ukuthi akwazi ukuthi amise labo abarikholwayo ukuthi barane andigama le-CCC kula ama-by-elections akhona. So udaba lwakhona bekumele luziwe namhlanje ngo-2:30. Nge-Friday basebethola amaphepha awe-agent again kulabanye abazithi i-CCC abathi bale interest abadinga ukuthi labo babe part of the case. So udaba lwakhona lwaselungena namhlanje ngo-10:30. Lwangena udaba loluyana, hhayi lwalwalela, and then ijaji laselithi hhayi ngempela njengoba befikile lawo labo bele constitution ngempela bale mvumo yokuthi banjani babe labo iphathi yalolu daba. So kwase kuvunyelwana-ke ukuthi udaba lolu soluzongena, uma ngithi lolu ngikhuluma lokustopha laba abarikholwayo ukuthi barane under CCC soluzongena ngolwesithathu. So ngolwesithathu-ke sokuzolalelwa-ke ukuthi into le unobhala ayikhulumayo yona noma kanjani, bese siyalinda i-judgment. Angazi noma i-judgment izophuma ngolwesithathu noma la izoba reserved njengaleyani interdict elokhu isalindiwe.
Umnumzana Khalipani Pugeni yisikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Abakhonza lababulewe izizalwane zakwele South Africa elokitshini le-Diepsloot ngolwesihlanu abathi badinga imali yokuthwala izidumbu zabo ukuze ziyengcwatshwa eZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi isigodlo sakwele Zimbabwe kwele South Africa sizama ukunceda imideni yombili kulandela ukubulawa kukatalent Moyo loFelix Nkomo abagangadwa ngamatshe batshiswa ngamathaya emota kucatshangelwa ukuthi ngamasela. Ababili laba babesiyakhonza endaweni eyaziwa ngokuthi imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot bethwele izembatho zokukhonza ezibizwa ngokuthi ngamagemensi. Sixoxe lomnumzana Mehluli Ncube owe imisebenzi yamapostoli church eDiepsloot.
Sidinga imali baba eyokuthi laba bantu behambe, sidinga eyabo bonke. So imali, imali yangkhona kunzima ngoba liyazi abanye abantu abasebenzi kunjokwasenesisikhathi, abanye basebenza abanye abasebenzi. So izimali zangkhona ziphuma kancane kancane, uthole manje sebethethe isikhathi laba bantu lokho bekhona apha. Imali esiyidingayo baba, imali eningi ngoba vele ilezi moto ezidonsa abantu, kusho ukuthi imali zangkhona zikobo 15,000 to 18,000. So yizo imali ezidingakalayo, and laba abantu babili, omunye uyetholotho omunye uyekhezi. So yikho kudingakala imali sibili engaba ningi nyana.
Singathi ngafika khonapho kuma 38,000 khonapho nje.
Iye ingafika vele khonapho ngoba into zangkhona ziningi la khona. Ngeke nje lihambe lomuntu lingafiki lalutho, into ezifana lokudla kwegrocery, into ezinjalo. Ngoba likwazi vele laseZimbabwe ukuthi kunjani, into zangkhona ziyahlupha hlupha nje kanjalo ukuthi imali uyithole uma useZimbabwe kuba nzima.
Selithole imali enganani khona manje?
Imali yangkhona incane baba, ngoba vele imali esilayo kungaba yi-5,000.
Izihlobo zabo zingaphi? Selelakhuluma lazo yini?
Izihlobo zabo zikhona, wonke nje labangani bakhona.
Bakhala ngokufanayo imali khonapho?
Iye, bakhala ngokufanayo imali, azikho. Abantu abaningi ngoba bengasebenzi since nje kwafika ukuthi amaphemithi nalawo, abanye bamiswa emsebenzini ngendaba zezincwadi. So izimali zangkhona kuba nzima ukuthi zihlangane baba.
IZimbabwe embassy like lizama yini ukuthi likhume la?
Sike sazama kulabanye abake bafika laphana bakhuluma lathi ukuthi bengazama ukuthi besincede laphana.
Kodwa kungaphuthi inkulumo zangkhona?
Ye, inkulumo zangkhona zikaphutha. Okunye kutsho ukuthi siza kuzwa namhlanje, kwabakade beyenza imeeting and then ntambama yikho lapho esizozwa khona ama-results ukuthi kuhamba kanjani, into zangkhona zimanjani, inhlelo zangkhona zimanjani.
Ye, amapholisa-ke selikhulume lawo?
Bahamba namhlanje ukuthi bekhulumisana lawo beze ukuthi kuhamba njani.
Singathi akwabotshwa muntu lokho bebulewe?
Hayi, akukabotshwa muntu, akukabotshwa muntu.
Ye, khuluma labantu ukwenza ukuthi bathontisele abalakho, bekumele benze njani?
Ye, hayi, lokho esincenga nje abantu ukuthi befake mhlawumbe abalakho.
Nxa umuntu elakho akuthwele kumele ayifake ngaphi imali le?
Sivule i-account, abanye bazi siyachaya esontweni imali yangkhona, yikho esizama ukuthi siyihlanganisele khona ukuthi singabe siyikutholile sikuse khona ngale esontweni.
Ye, abafuna ukuthi baxhumane lawe akubatshela inombolo zakho ukuthi zimi kanjani?
0692113560.
Umnumzana Mehluli Ncube ngowe imisebenzi yamapostoli church ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDiepsloot eJohannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalanda Mathe odabuka eZimbabwe.
Mr. Dube, lento le isindaba phendule ngoba ma utshananzelela ma ukhangela umuntu esindebeleni kakhulu kwelizweni le South Africa seyi-threat. U-innocent, awukho innocent. kusuyi 30 uma uphuma endlini usakwazi ukuthi uzophinda ubuye noma uzezwa abantwana sesizathatha ukuleyo lokhu kuyenziwa ngabafowethu abafika bengaziphathi ezweni lina le lokwenza ukuthi bafika bekubone beze bebambe inkunzi babulala abantu. So umuntu weSouth Africa uma ebona iNdebele nje sebona isitha kumbe inyoka into yokubulawa ucabanga ukuthi inyoka yinyoka loba umhlwazi yawubulala kodwa umhlwazi akwazulume muntu. So yikho lokho sokusenzeka lapha ezweni leSouth Africa. Into emangazayo ukuthi abaholi bayikhipha zonke isikhathi behlala besilwa kusebukhosini kusebupolitics bayalwa into le abayifakele izibuko ukuthi beyinanzelisise ukuthi isiyingozi kakhulu. Lo hulumeni angazi laye futhi uthule ngayo lento.
Pho kumele kwenziweni ngakhona kokugobala?
Mr. Dube, kathesi isikhathi sokuthi kube abaholi bakithi bayabuya behlangane bebe yimbumba belungise lolu daba lolu. Izigebenga siyazazi ngabafowethu siphila nabo ngabantwana babazali bethu. Siyazazi kathi sizigcineleni ezindlini. Singazikhiphi eziyenze eziyizona ezenza lento le ibe ngameva ibe luthuthuva ezweni leSouth Africa okwenza ukuthi sigcine thina singasathenjwa sonke kule ndawo. Ngabafowethu abakwenzayo lobu siyabazi kathi sibafihleleni.
Kodwa-ke loba besaziwa kunzima phela ukuza ukuthi lo muntu isigebengu lo.
Dube ngoba besaziwa abaholi kube bayahlangana bephume lento ebambekayo ukuthi laba bantu laba mhlawumbe kube le ndlela ukuthi kumbe babanjwe bebiselwe ekhaya kumbe bevalelwe emajele kumbe kukhuliswa lo government walapha bona babahamba besenza lezi zinto lezo kwenza ukuthi thina singatheni. Bekhulisa lo government ukuthi sicela ukuzibambela bona abantu laba sesihambisele ijele lekhaya because umuntu enanzelela ekhaya abakwenzi konke lokhu kodwa uma befika lapha bafika bebezinyamazana ezethusayo umuntu wakhona umesabe ma umbona kamayindi ukuthi ngeviki uthole kulela abantu abangu-3. So umuntu onjalo nguye osesenza ukuthi loba lathi sizihambela asisathenjwa kungabonakala ukhuluma ulimi lesiNdebele so isitha.
Umnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe udabuka eZimbabwe besixoxa laye eseJohannesburg kubulewe abanye njalo abadabuka kwele South Africa abagangatwe ngamatshe batshiswa kuleyo ndawo kucatshangelwa ukuthi labo bangamasela. I-Israel ngomvulo ikhuthaze abantu abahlala kwelinye lamadolobha amakhulu asesihlengeni seGaza ukuthi basuke kulindawo ngesikhathi ibutho layo lihlasela lidinga abebutho leHamas. Uhlangothi lwezempilakahle olukhokhelwa iHamas luthi kulamaPalestina edlula amakhulu amathathu asefile empini eqale njalo ngolwesihlanu kulandelwa ukumiswa kwayo okweviki yonke. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lo Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokheli bokholo lwesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe.
Ya, ukukhuleka kwempi ngoba sibonga ukuthi kube kwaba nethuba lokuthula ukuthi abantu bebephefumula. Kanti lokho sekwenzakala futhi ukuqhubeka kwempi lokho akujabulisi, akuthokozisi, akuthokozisi. And sibona yona i-Israel futhi yeyo ephule futhi isivumelwano sokuthula. Yiyo esiyaqala ukuthi isilise sihamba la mashesha amaningi futhi futhi. So, asazi thina kathi siyakhuleka ukuthi kube lokuthula futhi leyo nto ihlaliseni.
Yes, sike sabona laphana kungani sekusiba lethemba elokuthi kungaba lokuzwisisana ngemva kokuthi kube le viki yonke kungaliwa kukhulunyiswane kwabonakala ukuthi hayi okuke kumiswe impo kwesikhatshana. Libona ngani okunye okungaphathisa yikuyini ngemva kwalokho?
Hayi, iZrayeli ayifuni ukuthi yenzeyiphele ngoba yena ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. Ifuna ukuthi iqede iHamas yonke. So kulokuthi bekhulume nani bebonisane ukuthi iHamas ingabusa njani ePalestine Al-Fatah behlalisana. Sen Israel enifuna ukuthi sibulale wonke amaHamas kodwa abantu abafayo ayisiwo masosi. Abantu abafayo iningi labantu abafayo ayisiwo masosi. So ikokozisa isizwe khonokho. So Israel vele ayifuni ukuthula, ifuna ukubulala kuphela ikokozisa ngokwenu.
Ye, ngalokho esikubonayo manje kuzaphetha njani ngenxa kunje?
Hayi, into efunakalayo kuphela ukuthi aluba amanye amazwe aphomba ukuthula nje siba ngama ngathi ngama-hypocrite. ukuthi bona ababoni ngani kulungile lokho kwenzakala ePalestine ukuthi Israel ilise iHamasi ukuthi kubele kuthula, but at the end of the day abagayo ngamasivilian. So into efunakalayo ukuthi either iPalestine ibuyiselwe kuyilizwe elinjani elikwanileyo kube yiPalestine, kumbe yena le yavunyelwana kwi-United Nations i-two party state ukuthi kuyabe kule Palestine le Israel zonke zibusa kule lizwe lilonke.
Lo ngu-Sheikh Bilal Gwenzi, omunye wabakhokeli bokholo lesi-Islam kobulawayo ephansi kwenhlanganiso ye-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe. Siphinde saxoxa njalo ngodaba olufanayo lo mfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church eseFelabusi.
Mina ngangikhangele kumbe ngithi ngibona ngelihlo lelizwi likankulunkulu, ngibona langelihlo elomhlaba nje engingathi yi-humanist. Intileyana sayilunganga ephakathi kwama-Israel labantu beGaza ama-Palestine. Why thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esiphambanweni wafela abantu bonke? Yebo, ama-Israel baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Pho, kungenziwa njani ngelapho mfundisi?
So okufanele ukwenzakale lathana yikuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Israel nomPalestina bonke bayafanana. Thina masikhangele intiliyane yase-Israel iya bonke abantu nabana baqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe kuNkulunkulu uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israel aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israel bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa namaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and the United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje bepho ukubulawa njengempukane akulunganga. AmaPalestina baba wrong shaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama, nabantu abangasomasotsha abangaso ama-Hamas.
Lo ngumfundisi Chris Ndlovu owebandla le-Family of God Church exoxa le-Studio 7 eseFelabusi. Kwezempilakahle sixoxa losikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ngokuthathwa kwegazi elisetshenziswa ezibhedlela ikakhulu ngesikhathi sekhefu leKhisimusi.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe behambisa igazi ngale ku-blood transfusion bedonate njengasikhathi senesi seKhisimusi sokuzabe kule ngozi ezikhona kakhulu. Igazi liqakathekile kuma-road traffic accident ukuthi kuvikelwe impilo zabantu ababe belimele. Lizabe lizafunakala liliningi ngesikhathi leli, liyalishode ngesikhathi se-festive season le igazi. Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa selifunakala abantu belimele ukuthi ba-transfuse, abanye bengaphelelwa impilo nxa beswele igazi ukuthi baphiwe igazi. Yikho kuqakatheke kakhulu.
Kuthathwa njani igazi emzimbeni womuntu babangweni?
Abantu bayahamba e-blood transfusion services besiya kupha igazi, behlale nje bahlaliswa embhedeni bengani bafakwe i-drip bese besokudrenwa-ke igazi bekhitshwa iphayinti kumbe amabili. Umuntu ulegazi eliningi ukuthi bengakhitshwa nje iphayinti elilodwa kumbe elibili. Iphayinti leli lizabe lizavikela impilo yabantu abanye. Nxa udonethe igazi upha abanye abantu impilo, wena uzasala njalo umzimba wakho usenza elinye igazi.
Usikhuca Mfundo Solayo Ngwenya usebenza eMpilo Hospital sixoxe laye kobulawayo ubekhuluma lapha ezimele. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kobulawayo. Sixoxe ngodaba lolulo nkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Njengoba sokule cholera esikhona elizweni, siyananzelela kakhulu ukuthi cholera isukela lapho kuminyene khona abantu. So nxa abantu liminyene bengashelani isipesi lendawo kungcole, kuyagcina kusenza ukuthi abantu bebe necholera. So thina ezibulawayo sifuna ukuklina isithi yethu, sifuna ukudikhonjesa ama-vendors ethengise ezindaweni ezicacayo, indawo ezaziwa ngukhansili, indawo lapha abazathengisa khona bekhululekile njalo bebhadala ama-licenses zabo, njalo le khansili kuyindawo lapha evunyelwe khona. Singananzelela u-5,000 kavunyelwa abantu ukuthi bethengise. So abakhona bayaphambanisa, baqamula umthetho. So and besenza njalo la ma-bylaws abakawawazi be-city council ukuthi kumele bethengise njani, bethengiseni. Yofayinde ukuthi sebephonga ukuthengisa yonke into. Thina kudala uBulawayo sasimazi elezi ndawo ezokuthi nxa ufuna inkukhu yamakhaya uyayihamba esipampregini ungena emkambo empophoma laphana uyethenga inkukhu yamakhaya. Nxa uvele ufuna ama-flowers okukhumbula abanye bakho abakuthiyayo uhambe esithuwa usiyathenga khona.
Kuyini okuhluphayo kakhulu nkosikazi Mkhasa?
Manje okukhona kathesi ukufasazena sokuhlangene yonke into hlola kokuthenga, kuthengiswa yonke into okugcina kusenza ukuthi idolobho lethu libonakale libe lengcekeza, ngoba uzathola omunye uthengisa inhlanzi laphana, omunye uthengisa isigqoko, omunye wosa umumbu, omunye esenzane okuthiyeneyo, abanye bezobe kuthengisele lokho okungavunyelwayo onjeni. So sizama ukuthi sisikline isithi uBulawayo wethu, abantu kababuyele ezindaweni, njalo nxa sinazelela futhi kulabo bantu kababhadali. So uhulumende uyaluza i-revenue, ukhansel uyaluza i-revenue ngabantu bonalaba abangabhadaliwe. So bengasuswa behanjiswa ezindaweni lapho okumele bebhadala khona ama-license, sizathola i-revenue. Bese sinanzelela njalo ukuthi abanye abakhona yilabo abasuswayo kusalungiswa igodini. So igodini as far as we are concerned seliqalisile ukuthi belilungise, liqedwe, liphele, abantu bebiselwe phakathi besebenzela khona. Then kusale abantu tshwane abavele babe lama-license khona phana ku-5,000 bengasala sebengeniswele kuhle ezindaweni beyithengisele. Nothi kwakhathesi ukuthi kugcwele bonke abantu abanjani abangakhontributhi kuhulumende. So sizama ukuthi senze njalo lokudikhonjesa ukuthi kholela ingabi khona, ingabi ningi, ngoba sesinanzelela ukuthi udolobho lethu sokuphekwa le mgwaqweni. Kudala kwakunezaba lokho, kwakuzila ukuthi uthenge ukudla, uthenge isitshwalo, uthenge inyama emgwaqweni lapho kungavalekanga khona, yikho kuzathola khona ukuthi sinaziwa le mkhuhlane. Njalo khonapho nxa sikhanyele labo bantu futhi kakunazambuzi lapho abakhona, ugcina besebesenzela khonapho ama-service line, besenzela khonapho lapho abathengisela khona kuklinwa. Sase umuntu evule esendlala futhi impahla, sasevulele ethengisa umubhu khonaphana lapho kungaklinwa ngakhona. So imikhuhlane ngaba mningi, ikholera ngaba ningi. So yikhothina sisithi njengeBulawayo Vendors, let's help each other. Njenge-informal sector sikline up, abantu ngabahambe ezindaweni ezi-designated, abantu ngabahambe bethengisela emalokishini. Njengathi sithi kabahambe emalokishini lapho kunezindawo khona njalo, kuzabancedisa ukuthi bethengise bethole inzuzo, ngoba babe bengasagigadi, babe bengasa-wasted time. Webusuvuka uhambe emsikeni wakho, uchayise masiyane, uhambe endlini kungela bhasifo oyisebenzisa.
Unkosikazi Debra Mkhasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association sixoxe laye okoBulawayo. Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo olwe-Live Talk, lapho sixoxa ngokubulawa kwabadabuka eZimbabwe, izizalwane zakwale-South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.